ngezinye zengoma ebezihlatshelwa ngendlela edanisayo embuthanweni womthandazo owenzelwe enkonzweni ye-Anglican Cathedral eHarare lamhlekuseni, lapho abasila kuzehlakalo ezehlukeneyo zokuhlukuluzwa bebelandisa inhlungu ababhekana lazo enyameni lasemoyeni ezilokhe zibahlupha lalamhla. Lanxa baluthola usizo enhlanganisweni ezehlukeneyo ezigoqela e-Counseling Services Unit, CSU, zilokhe zibonakala inhlungu ezisezinhliziyweni lasengqondweni bengahlaliseki ngezehlakalo zokutshaywa kabuhlungu ezisukela kusikhathi sokhetho luka-2002. Abanye sebeyizilima, bekhona njalo abadlwengulwayo. Unkosazana Asia Tupiri waseChakari ngomunye wabahlangana lodubo lokuhlukuluzwa kusukela ngomnyaka ka-2002 ngoba kuthiwa usekela ibandla eliphikisayo le-MDCT.
Kwathi ngo-2008 basebebuya bele youth yabo basihlukuluza mina le-family yami, basithathela into zethu esazilazo, sasesidinga uncedo ukuthi khona singahamba njani ukuthi sibaleke sisuke ngaphi eChakari, sahamba ngenyawo sisiya eJegudu. Lapho sakuyadinga khona uncedo ukuthi sincediswe ngabaseduze lethu khona ngale abe-MDC, sacatsha khona le. Ngase siyabalekela koBulawayo lapho kwakule ndlu kababami eNkulumane, kulapho engahlala khona isikhathi eside singela uncedo ukuthi singahamba njani ukuthi sidingwe lapho singakhona ukuthi siyelatshwe ngabe lokhu zeni. Ngabanye abangaselapha ngoba sasiswela ukuthi senzenjani, njalo sasingabantwana ababengenwe yifiye, sisesaba ukuthi singene ebantwini ukuthi singangena njani njengoba i-MDC ababengafuna ukwenzani ukuyinceda.
Uthi watshaywa kabuhlungu uMaphiri ngabantu abamhlukuluzayo kabuhlungu lanxa wayezithwele.
Umuntu angaswelakalanga ngoba ngangivika isisu sami ngisivala ngezandla ngingafuni ukuthi benzeni bengikhabe esiswini. Kodwa ngadubeka 2002 ukuthi ngizembamba umntwana nalo. Ngabanhlukuluza kakhulu, njalo ngasengenza umuntu lanothi vele ngangasazwisise ukuthi ngubani lobo, ukuthi ngibe ngikwazi ukuthi into engayenza ngenzayo. Imizimba yami yonke yayisiba buhlungu. Loba ukuthi ngize ngiphathise umntwana nalo, ngahlangana nalo dubo olukhulu.
UMaphiri olengane eziyisithupha uthi kunje balokhe bedliswa imbuya ngoluthi abalandeli bamabandla aphikisayo njengaye kuthiwa ngabebandla labathengisi.
Kodwa kwakhathesi loba sinjalo sihleze eChakari constituency siphakathi kodubo ngoba kabafuni ukubona umuntu we-MDC. Imayini yethu yavalwa ngo-2013, so siphakathi kodubo loba ukuthi khona abantu abethu bezizuza imisebenzi kabayizuzi, loba ukuthi abantu abethu bezuze imigodi leyana abagebha khona amakorokosa. Nxa ungumntu wephathi we-MDC awulokhu uzawuzuza umgodi wokugebha. Lobo ukuthi uzuza uncedo eChakari constituency, ngikhalela ukuthi ngakuthiwa khona abantu abakwanisa ukuthi khona behambe bebe bengena ema-constituency anjengona lawo bebebona ukuthi kwenzakalani ngoba abantu baphakathi kodubo.
Umnumzana Matthew Mupanda Guta waseGogwe eNembuziya kuward 23 laye uhlangane lezehlakalo zokuhlukuluzwa okwedlulisa amalawulo ngemva kokhetho luka-2008.
So kwazi ukubuya sahlangana, kwawenza umhlangano abantu babuthaniswa, abantu be-ZANU-PF abalibhabhili. Besumuntu ohlamukela uhulumende kumele axoswe lapho ahlala khona kumbe abulawa. So kwathi sokunjalo babiza abantu be-ZANU-PF, babiza ama-youth abo babuthanisa. Satshela ukuthi abantu be-MDC namhla lonke lizabulawa. Kwathi sokuntambama babuya ama-youth emagrosa lapho endihlala khona, babulala amagrosa wonke, babulala yonke into, batshontsha bathatha into zonke. Athi mbuyela endlini babuya bagombolozi umzi wami, bathi begombolozi endlini yami, bathi mphume endlini. Ase mphume endlini, ngathi mphume endlini bambamba, bathi bembambile bangidonsa bangise kwakule bhesi lawo. Athi ngifika ebhesini banishaya nzima, banishaya phansi kwenyawo, bembuza ukuthi indaba nihlamukela uhulumende. Athi mina zange nihlamukele uhulumende, i-MDC.
Yena lemuli yakhe uMphanda Guta beke babalekela umuzi wabo ngenxa yalokho kuhlukuluzwa, kungekho obekusenziwa ngamapolisa ukujezisa izephula mthetho.
Sabaleka sonke sayahlala ku ehlobeni ku edropheni eKadoma. Banjaya phansi kwenyawo. Banjaya emhlane la kathesi usebenza kwami angisebenzi kuhle. Ngihluleka lokukhothama nomuthi ngenza umsebenzi enzima. Lapho engisebenza khona ngithwele nzima bayafika abantu bezana PF bebathi ukuthi bangigcotshe umsebenzi ngenxa yokuthi ngisapoti i-MTC. Uthi osabhuku bayabiza umhlangano besithusela abantu. Lakathesi sithwele nzima egogwe akulanto engcono egogwe.
Enye yenkokheli enhlanganisweni esebenzelana labahlukuluziweyo laba ukubaphathisa ngendlela ezehlukeneyo eye-Counseling Services Unit, CSU, ongathandanga ukubethwa ngegama uXwayisa uZulu ukuba ehlukane lodlakela.
Abanye abantu badinga nje ukufundiswa, njalo siyaqhuquzela ukuthi abantu mabakwazi ukuxolelana ezindaweni zabo abahleli kuzo, abantu abakwazi ukuqhubeka ngempilo baye phambili, ngoba sithi thina ama-political parties azabuya ahambe, kodwa omakhelwane bazohlalwa bengomakhelwane kuze kuyevalwa. Siba encourage ukuthi ngabe bayahlalisana kahle, bakwazi ukuthi izinto ze-politics zizabuya ziphinde zidlule, kodwa kungabi nomuntu ocikela omunye phansi ngenxa yokuthi ukhethe luphuhlangothi. Singabe sibaphathisa kodwa abezi ngobuningi babo laba abahlukumezayo, ngoba bona bacabanga ukuthi sizabahlulela, sizobajaja ngendlela ababe beziphethe ngayo behlukumeza abanye abantu.
Umgcini sihlalo we-commission ebona ngezokulondolozwa kwelungelo loluntu eZimbabwe, Human Rights Commission, umnumzana Elasto Mgwadi, uthi lanxa befisa ukulungisisa isimo kwezokuhlukuluzwa behlulwa ukuba awukho umthetho obaphala umandla.
Ya, into lezi ngathi kazi melanga kuhle noma asisa ngesi ratify international UN convention against torture. So nxa kule ndawo yetosha there is no, you know, legal support, so to speak. Yeah, yes, ukuthi umuntu, you know, angakujeswa, that's the missing link.
UZulu lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bakhuthaza uhulumende ukuba alobe isivumelwano sokuqeda udubo lokuhlukuluzwa kwabantu emhlabeni. Umthandazo walamhla wenziwe ngaphansi kwesihloko esikhuthaza ukuphathiswa kwabantu abahlukuluziweyo okwedlulise amalawulo, The Right to Rehabilitate Now. Uqoqwe ngokumanyana kwenhlanganiso ezibalisa e-Right to Rehabilitate, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Counseling Services Unit, Yil Zimbabwe, Zim Rights, lohlangothi lweZimbabwe Human Rights Commission. Ngimela iStudio 7, ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.